Lesi sehlakalo esibuhlungu esidanisa kakhulu edolobheni lakoBulawayo. Yikho sibhizi lezi nsuku sikhulumisana lezakhamizi ezikhuthaza ukubana senze ama-neighborhood watch. Sizafika ezingeni lokuthi kwezinye izindawo sizabona kungcono ukuthi ama-neighborhood lawo ngcono ahlome. Njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana zilondoloze kuhle impahla zabo ezidulayo nitsho lemali zabo. Bengathandi ukufaka imali ezindlini, njalo nje lokunye lokhana okuthiwa yi-show off bekunanzelela abantu bakithi.
Abenza imisebenzi yokuganga efana lale mazibano ngawafikisa kubo.
Sithi thina kulowo ogangayo kananzelele ngoba ubugebengu abubhadali, ingalo yomthetho izababamba. Njalo sicela ukubana izakhamizi zilondoloze impahla zabo, kungangcono befake amakhamera njalo bayazane njengecommunity ukuze nxa kungafika umuntu ongazakaliyo bekubone ukuthi kumbani ofikile ongakwaza ongazakaliyo, yikho kuzayenza ukubana zikhanye sobala izigebenga lezi zinqabelwe. Njalo sicela ukubana abantu bengalwisani lamapholisa ngoba kugcina kuswelakala imphefumulo.